soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukelanga njabulo kustudio 7 ngolesihlanu mhla ka 9 Hlolanja 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ozithi ungunobhala jikelele we-Triple C umnumzana Sengezo Chabangu uselilunga ledale le-Senate ndawonye labanye abayisishiyagalombili ngemva kokuxothisa kwakhe amalunga ayesekela umnumzana Nelson Chamisa owagcina ekhalala i-Triple C esithi isingenwe zimpehlane. Ingcitshi ezicubungula ezenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa sokuvumela amankampani kahulumende athile ukuthi engalandeli umthetho owe-public procurement and disposal of public assets. Intekeli izindaba zikhanya sezilakho ukuvunyelwa ukungena emhlanganweni yabantu abathintwa kubi ngumbhuqazi wegugrawundi lezinduna lanxa izinduna besemba phansi sithi lokhu akuseze kwenzeke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ozithi ungunobhala jikelele we-Triple C umnumzana Sengezo Chabangu uselilunga ledale lephalamende ele-Senate ndawonye labanye abayisishiyagalombili ngemva kokuxotshisa kwakhe amalunga ayesekela umnumzana Nelson Chamisa. Yena oso wachia isikhundla sokukhokela leli bandla njalo waphuma kulo esithi selingenwe zimpehlane zeZANU-PF. Ukungena kukaChabangu ephalamende sokucunule abanye kucele lakhe ele-Triple C, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende wazise kugwalo lwakhe lwe-Government Gazette namuhla ukuthi abanye asebengamalunga edale le-Senate loChabangu babalisa uLilian Mlilo, ukucaca phulu, uLinda Sibanda, uColette Ndlovu, bona abazamela idolobho lakoBulawayo. Abanye njalo babalisa uMaxwell Mdluri ozamela iManicaland, uSam Chafuza ozamela iMashingo, kanye labazamela isigaba seMathebeleland North abathi yena uChabangu uTeresa Kabondo kanye loGrace Mumpande. Abantu laba bangena ezikhundleni ezachiwa ngamalunga aweCCC aqotshiswa edale lePhalamende nguChabangu ngoba esekela owayengumkhokheli weCCC osewaphuma kule libandla umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abanye abakuqembu likaChabangu bayakhonona ukungena kwakhe kuSenate besithi usezikhethile yena ebachiya phandle. Omunye wabakhononayo umnumzana Albert Malangu, yena othi wayekhethiwe ukuba angene kuSenate kodwa uthi usemangala ukuthi uvalelwe phandle njani.
Thina kuBulawayo sathola ugwalo olutho ukuthi kureplace ama-senators wonke lama-PR. Sancedisana laye ubaba uSengezo safila ilist yama-senators lama-PR amabizo aphumayo lani lonke eliwaziyo elikababuphulu ke lalingekho lapho.
Kodwa isikhulumeli secele le-CCC elisekela uChabangu umnumzana Alfred Zirute uthi okuphume kwe-Government Gazette kuliqiniso njalo isinqumo esithethwe libandla lakhe.
Yebo, sibili abazahamba beyemela i-Triple C. Okukhona ukuthi ubaba uChabangu uzahamba eyengena e-Senate lapho esikhangelele khona ukuthi uzakhuluma ngama-party policies njalo ekhangelele lokuthi at least ekhokhele abantu abakuSenate khonapho.
Uqhubeke phambili ethi akaboni lutho olubi ngokungena kukaChabangu kuSenate ngoba yibo abamthumileyo njengebandla le-CCC.
Ngithanda ukuthi bekunanzele ukuthi bekungasoze kuphushe ukuthi ubaba uChabangu ebe ephandle ngoba yena akakhangelela ngoba umongameli kodwa kukhangelelwe ukuthi mase abantu bokubhalisa ibhizinesi e-Senate le-Parliament kuqalise ukusetshenzwa sithi thina siyi-alternative government. We need to have alternative policies that would be protect against areas and people and what I will have to call was a policy to email so I conceive it.
Olona amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi kuqondile ukungena kwabomama labesilisa ngokulinganayo edale besiyamela uZulu.
Ye, engikuthokozelayo yikuthi nje labomama baphiwe ithuba lokungena waba labomama waba labobaba. Yikho ngathi ngiyakuthakazelela ukuthi bangenile. Okukhulu okuqakathekileyo yikuthi bayokwenza umsebenzi ngempela ngeqiniso baphathe kuhle abantu abakhethileyo.
Asebeyingene kudale lesenethi laba bathatha izikhundla zalabo abaxotshiswa nguChabangu ababalisa uHelen Ziriva, uGideon Shoko, uSiphiwe Ncube, uFelix Magalela Mafa Sibanda, uDavid Anton Chimini, uGodfrey Mativenga Matsikanda, uAnastasia Moyo, uJoel Gebuza, loTendai Sibanda. Asenelisanga ukuxhumana noChabangu ngalolu daba ngoba erangadobhi ucingo lwakhe. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwabulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
The Voice of America.
Ingcitshi ezicubungula ezenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa esokuvumela amankampani kahulumende angamachumi amabili lanye 21 ukuthi engalandeli umthetho wokuthengwa lokuthengiswa kwempahla owe-Public Procurement and Disposal of Public Assets. Zisithi siza kwengeza imisebenzi yenkohlakalo yona evele ibhahile elizweni. Zithi isinqumo lesi silakho ukuba sihlose ukunothisa umongameli labanye bakhe. Amankampani avunyelwe ukungalandeli umthetho agoqela i-AFC Bank, Fidelity Gold Refinery, RBZ, Frederick Baker Gold Mine, iNet1, POSB, Letel1. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezenotho njalo esebenza nenhlanganiso ye-Center for Disability Rights, umnumzana Masimba Kuchera.
Siludubo ngoba ungakhangela indaba yaseZimbabwe igcwele ngamankampani kahulumende angena kundaba zenkohlakalo. So ukuthi thina sesilamakampani angu-21 angalandeli umthetho kuzenza ukuthi ube lamathuba sivile ukuthi kube nenkohlakalo la.
Kuchoni lakho kumankampani la?
Okokuqala ukuthi kasancintisi njengamanye amakhampani nxa befuna ukuthenga izinto. So sebe le esingathi yi-privileged position. So singathi nxa sesistart i-race laphana othona emax get set ready go, wona ama-companies lawa aseku-60 meters. Befuna ukugijima i-100 meters. So yikho ukuhlupheka wokuqala lokho. Okwesibili ukuthi siyakwazi ukuthi u-controller and auditor general ule inkinga sibili uku-auditor ama-companies kahulumende. Ungakhangele i-rate ama-audits ama-companies kahulumende uzabona ukuthi iphansi kakhulu. So sibona njengani ama-audits azaba ludubo. Owesithathu uzaletha ungathembeki ngakuyukuthi amanye ama-companies aku-privileged position, amanye edubeka ezama ukuthenga i-foreign currency lapho engatholakali khona enzoni.
Kuyini obekumele kwenziwe nxa befuna ukuthi bephathise ukuthi amankampani la enelisa ukuphangisa ukuthenga kodwa kumiswa inkohlakalo? Kungaba lokunye yini obekungenziwa ngaphandle kokuthi bevunyelwe ukuthi bengalandeli umthetho?
Udubo ngolokuthi iZimbabwe yilizwe elingalandeli umthetho. Asilandelini umthetho, asilandele umthetho uthi sibone ukuthi sivela lapha siya lapha. Yikho ubona khathesi indaba yemali ihlupha ukuthi abantu abaselathemba lokuthi izimdola liyawe senza kanjani, ngoba ama-companies anjengalawo ayabe ebhadala ngezimdola kumbe abayabe selithatha ngapha asazi i-rate isikhwela ama-dollars against ama-US dollars. So ukuzadala imbuwe eziningi kakhulu kodwa ezingakwenza khathesi ukuthi uya ukuthi umele kube lama audits ama companies lawa uthi sithi sibe lesure ukuthi lokho abathe bazawuthenga bakuthengile njalo kuyasebenza usebenzele ilizwe otherwise ngakwe ukuthi kulamanye ama company othiwa ngumungameli kalandela umthetho lizavuthe kanjani ilizwe lakhona.
Lo ube ngumnumzana Masimba Kuchera olandela izinotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Center for Disability Rights. Intatheli izindaba zikhanya sezilakho ukuvunyelwa ukungena emhlanganweni yabantu abathintwa kubi ngombhuqazi we-ground lezinduna lanxa izinduna bezisemba phansi zithi lokhu akusoze kwenzeke, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuvele sobala namuhla ekuqhutshweni komhlangano wezinduna lentatheli izindaba oqale ngobulawayo izolo lapho intatheli ezikhonone khona ngesinqumo sezinduna esokuthi azisoze zivunyelwe ukungena emihlanganweni yokulungisisa udaba lweGugurahundi ukuze zizizwele okukhulunywa yilabo ababulawelwa izihlobo kumbe abathinteka kubi. Lokhu kudale ukuthi kubunjwe ikomiti yentatheli izindaba ezasebenza lomabhalane wogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ukuze kubonakale ukuthi lungaphathwa njani lolu daba ngokutsho komsekeli wedale lezinduna uChief Fortune Charumbira. IZimbabwe Media Commission layo iphiwe amandla okukhokhela ikomiti ezabona ngokuziphatha kwentatheli izindaba ngesikhathi zithapha indaba phansi wohlelo lokulungisisa udaba lweGugurahundi lolu oluzaqala maduze. Umabhalane weZimbabwe Media Commission umnumzana Godwin Phiri uchaza kabanzi indima okumele ayidlale esebenzelana lequla lekomiti yentatheli izindaba.
IZimbabwe Media Commission izasebenza lequla elikhethwe zintatheli izindaba ekulungisiseni i-code of conduct, indlela intatheli izindaba ezaziphatha ngayo ngesikhathi lesi. So lelo hlelo sesiluqalisile sikhangela ukuthi ngeviki ezayo mayesisenzile lolo gwalo saqeda ngalo silutshengise labo abanye abakhona kwintatheli izindaba ezikhona eZimbabwe kuvunyelwane bese sizihambisa ke ku-Chiefs Council ukuthi labo bayakhangela lokhu senzela ukuthi kusasa unga bilodulo ukuthi indlela intatheli izindaba eziphathe ngayo ngayo i-outreach leyo icine ivusa izilonda kumbe isenza ukuthi kube lokuxabana kuma-communities ethu. Sifuna ukuthi intatheli izindaba yethu zenze umsebenzi wayo zingavinjwa kodwa lazo zinanzelele ukuthi umsebenzi oqakatheleyo kakhulu elizweni kumele uphathwe ngohlonze uphathwe ngendlela etshengisa ukuhlonipha ama-communities ethu etshengisa ukuhlonipha njalo i-profession yama-journalist.
Lanxa uCharumbira esithi kusakhulunyiswana ezinye intatheli izindaba zithi kusobala ukuthi zizavunyelwa, enye yazo uNqobani Ndlovu yena othi uhulumende kala enye indlela ngaphandle kokubavumela ukuthi balobe ngombhuqazo weGugurahundi.
Mina ngombono wami kathi ikathi vele ngena option ngoba iprogram le iqakatheke kakhulu iyafunakala ukuthi amajayeli sebe khona.
UChristopher la intatheli izindaba ebisemhlanganweni lo
ngibona ngani into enhle ukuthi basivumele ukuthi sibe khona kundaba zeGugurahundi unlike previous giba bengafuni it was a secret so kathesi avele sungani sokutshintshisa.
Izinduna lazo zikhanya zidabukene phakathi. Unduna David Mbezi Chitauze umgcinisihlalo wenkokheli zomdabu emathebeleleni South yena okhanya engavumelani lo Charumbira uthi intatheli izindaba bayazidinga ukuba zisebenze lazo kuhlelo lombhuqazo weGugurahundi.
So esikhuluma ngerole safika kumgezini ukuthi imedia siyayidinga ukuthi isincedise udaba lolu ukuhambe.
Ngomvulo ikomiti ezabona ukusebenza kwentatheli izindaba ikhangelele ukuhlangana ebulenjini ukuze iphume lendlela ezizaphatha ngayo umsebenzi. Likomiti igoqela uzenzele Ndebele, uNduduzo Chuma, uAnastasia Ndlovu, uZodwa Churu, uGodwin Phiri, uVictoria Ruzwitso, uChristian Naka, loChekai Albert. Utharumbira ucunule abanye izolo ngokutshela intatheli izindaba uthi akumelanga zichaze iground njengombhuqazwe igenocide. Phansi kwalombhuqazwe uhulumende wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ezabelweni zenkabazwe leMathebeleland phakathi komnyaka ka-1983 lo-1987. Ngimele umsakazi weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi noma kule nani eliphezulu labo kuza elingena kwele Botswana okungekho emthethweni, ilizwe lakhe alisoze lasebenzisa abeZimbabwe kungatsha ezifana lokulima, esithi lokhu kuyabe kufana lokubagqilaza. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube osipha lolu daba eseGaborone kwele Botswana.
Lokhu kuvele ngesikhathi inkokheli yamazwe omabili igqiba umhlangano wesine we-4th Bi-National Commission ngolwesihlanu edolobheni le-Maun kwele Botswana ephendula imibuzo yantatheli izindaba umongameli Masisi. Uthi eleBotswana lingeke lasebenzisa abangena elizweni ongekho emthethweni njengezigqili. UMasisi kade ebuzwe ukuthi kungani bengasebenzisa abangena elizweni ongekho emthethweni ukuthuthukisa umnotho labo bethole imisebenzi kulokuthi badlalise imali ngokuhlala bebabuyisela emuva.
And any right-thinking person and state institution that respects the rule of law and respects the dignity of persons.
Akula muntu kumbe ilizwe elicabanga kuhle elingathi lifuna ukuthatha abangena elizweni okungekho emthethweni libagqilaze. Hathi asila mhawu lokwenza njalo.
UMasisi uthi uhlelo abazama oluqhuba lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa olokuthi abantu basebenzise isithupha ukungena emazweni omabili kuzaphathisa ukwehlisa inani labeqa umngcele ongekho emthethweni. Inkulumo zohlelo lokuchapha umngcele usetshenziswa isithupha lubika luyaqhubeka. Umongameli bobabili besithi kuyathembisa ukuthi lusungulwe okwesikhatshana esifitshane esilandelayo. Umnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi kukhitshwe kusetshenziswa kwengwalo zamapassport phakathi kwamazwe omabili.
We didn't have passports to move from one country to another. Passports were brought in when those who thought were more civilized than us came to our region.
Vele ekadeni besingasebenzisi amapassport, lokho kubuye nabacabanga ukuthi bangcono kulathi.
Umnangagwa uthi akumelanga bevumela amazwe angentshonalanga ukuthi alawule ukubuswa kwamazwe abo. EleBotswana kanye leZimbabwe alobelene izivumelwano ezithile ezigoqela ukubona ukuthi abantu kanye lempahla zichapha kalula imingcele, njalo kulamacebo asezingeni eliphezulu kulokakha umngcele we-one stop border. Kulotshelwane njalo izivumelwano zokusebenzisa amaduze kungatsha zokulima kanye lokulwisana lokudalwa kwamacala emngceleni wamazwe omabili. Umnangagwa ubuze ngokuthi kungani kule nani eliningi labantu ababotshwa kubesethethwa umlando wokuthethisa umongameli. Uchasise esithi awulamthetho njalo eZimbabwe, kodwa okukhona ukuthi abantu bayabotshwa uma bechaphaza ibizo likamongameli.
We have visa laws. My minister of justice, when did you make those laws? But we know. I have my minister of justice. What instant laws do we have? I don't know about it. What we have is laws of defamation.
Esilakho imithetho ekhuluma ngokuchaphaza ibizo lomuntu. Lina ndathele izindaba yini elithi umuntu engachaphaza ibizo lomuntu? Lithi ngumthetho wokuthi ungathethiswa umongameli.
Kulandela umhlangano weZimbabwe leBotswana, abanye abeZimbabwe bathi bekumele indaba yesifana lokuhlunyezwa ikakhulu kwabangena bayela maphepha lokunye kukhulunywe. Kukanti ocubungula ezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi kumele imhlangano efana lalo obanje kuyona le iviki ube ngokutshelana amaqiniso.
Into edingakalayo ukuthi kube lezithelo ngemva kwalokho okuvunyelwana ngakho. Kuyabe kukhulunywa kusayinwa kodwa kungenzeki, angeke kuncede lutho abantu. Into abayidingayo abantu ukuthi khona lokho kuyabe sekuvunyelweni sikubone sekusenzeka, kungaba kuhle kakhulu. Kuyathembisa khona ukuthi nxa kungenziwa lokho kungaba lezithelo ezinhle kakhulu ebantwini beZimbabwe labasebuzwana. Kodwa kusakhulunywa nje
ngaphandle kokulobelana izivumelwano nomhlangano lo uthinte ngokungahlalise komumo ngenyakatho kweMozambique esiqintini seCabo Delgado, njalo lokuthi kuyesule isitheso zenotho ezafakelwa abanye kanye lamankampani kahulumende weZimbabwe. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSauron kwele Botswana.
Imidlalo ye-Africa Cup of Nations, AFCON, yaqhubekela phambili kusasa kulomdlalo phakathi kwe-South Africa le-DRC okudinga iqembu elizathatha isikhundla sesithathu. Umdlalo lo ukhangelelwe ngabanengi eZimbabwe njengoba kungqikilana amaqembu asezansi yezwekazi le-Africa, njalo i-South Africa engumakhelwane oseduze. Ngesonto i-Ivory Coast izangqikilana le-Nigeria ku-final yalimidlalo. Sixoxa le ntatheli izindaba yezemidlalo uThandazani Zimbwa ngalimidlalo.
Mbona ngathi iSouth Africa mhlawumbe iyo elamathuba angcono awokunqoba ukudlula iDR Congo. Lokho ngikutsho ngoba nxa ngikhangele indlela iSouth Africa esuke yaba lesiqubu ngayo isisiyafika kumdlalo wabo lo leNigeria lapho yacinisiwa khona, iSouth Africa ibingani isibambele njalo bese bedlala njengeqembu elaza nayo. Sikhangelele kakhulu ukuthi balabadlali ngiyabona abayisishiyangalombili abadlalela iqembu le Mamelodi Sundowns, njalo ke khonokho bekusenza ukuthi badlale njengabantu abaza nayo. Khonokho yikho embona ngathi kuzabancedisa ukuthi lapho abayahlangana khona leqembu leDR Congo banqobe. Singakhangela njalo indlela abadlale ngayo behlangana leNigeria. INigeria liqembu eliyingozi kakhulu, njalo khonokho ukuthi zaqeda zingutshiki lobhaqa kutshengisa ukubana iSouth Africa ibisifike esiqongweni somdlalo wayo.
Ngu-final yangesonto laphana, yiphi i-team obona sengathi ingabe ithatha inkezo?
Iqembu le-Nigeria lahle laqala ngesiqubu lenelisa ukunqoba kumdlalo wabo wokuqala, kodwa laze laqeda ihlandla lakuqala linganqotshwanga. I-Ivory Coast yona ayiqala kakuhle, njalo abaningi basebekhangelele ukubana isiphumile kumncintiswano, kodwa yasisiba nenhlanhla phela lapho iMorocco eyanqoba khona iqembu le-Zambia 1-0, yikho kwagcina kunika ithuba kuqembu le-Ivory Coast ukuthi iye kuhlandla lesibili. Ngombono wami iqembu le-Nigeria yilo elizaqhoba lapho liyahlangana khona le-Ivory Coast, kodwa ukunqoba kwabo mina ngibona ngani mhlawumbe bazahlohla kanye, kumbe nxa kuyikuthi kuzahlohlwa kuzahlohlwana kaningi mhlawumbe lingaphela kuyi-2-1 iNigeria yenqobileyo. Nxa kungasangaphelanga njalo ngibona ngathi umdlalo ungayafika kuma-penalty, lapho yikho kungaba khona lethuba lokubana i-Ivory Coast inqobe. Kodwa nxa umdlalo uzaphela ngemva kwe-90 minutes ngibona ngani kuyabe kuyi-Nigeria eyabe inqobile.
Lo ube nguThandazani Zimbwa intatheli izindaba yezemidlalo exoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kuhlelo Woza Friday livikisa ihamba lomculi we-Afropop osacathulayo uqakathekisani Inkomo, yena osanda kwethula idlalade lakhe lakuqala. Nangu exoxa lontungameli Nkomo owe Studio 7.
Balaleli bomsakazo kanye nani lonke, ngiyabingelela kakhulu. Ngisuka eFlapus esilalatshana. Emculweni ngifike ngonyaka ka-2023. Owamanje ngine-album eyodwa elesitokozo esithi Ithuba Elihle.
Hola, macho, puta, no lucha. Hola, macho. ngicela lapho ndoda khona udaba umele silungise mina nawe yazi uyaphuthuma kodwa ngicela nje isikhashana lo ngumzuzu owodwa kimi ndombi ungaba muhle ithi ngizazise ngokwegama ngisolo muhle ngizelana kuwe ntombo ngokuzocela uthando mama sekhathele ngokuzwashela izitsha ngamafishane nje ngicela ukwenza umakhosi amama yazi unama-doubts kodwa ngicela ndilungisele kuzisalo sami ntombi kumele ndilungisele mfake enhlizweni yakho yazi ntombi ngingabonga mfake enhlizweni yakho yazi ntombi ngingabonga
Abangathanda ukuthenga ingoma zakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola ngapi bakuthola njani
kunombolo lezi ngoba vele ngisebenzela ngapha kwele South Africa so bengathinta mina kunombolo esithi +27 74 912 4751 angizibize futhi +27 74 912 4751 yikho la engitholakala khona ngise South Africa
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
ngithanda ukuthi la mazwi ungadlulisela ebantwini abasha ukuthi bazethembe bahlale bezithembile nje bangahlali bangafihli iziphiwo abalandeli amazwi engabatshiyela wona ukuthi emculweni ngisasekhona njalo ngizolungisa idlalade elisha sha elizophuma ngo-2025 bazongithola ku-YouTube bengasesho solo muhle lezo bazozithola naku-Facebook
uthanda luvumi uthanda luvumi uthanda luvumi ndozama phambili uthanda luvumi uthanda luvumi uthanda luvumi ndozama phambili hliziyo yami manxeba nxeba hliziyo yami manxeba nxeba ubuhlungu sisebona ngike ngibukhohle yazithanda umshiye ngalindele
Eish, vele uthanda luvumi baby mina sengizwe samaphambili vele uthanda luvumi sithanda sami mina sengizwe samaphambili angisho ngishaye daylight robbery kwatshontsha inhliziyo yami wathatha imizwa yami manje sengibone ngumopho njengisala kutshela bengithole ukuthi uthando baby alusozela phela because mina ngawe baby bengivela every time awuthi uyangithanda bokujabula inhliziyo impela bengitshela ukuthi umama wengane zami ithemba lami igugu lami kanti wena udlala ngami inhliziyo yami iseseyaphola ngikushiya wena baby angizange ngayisola ngoba wena budlala ngami awashiya pain ukophela ungiyakushile lebadi wangishiya ngalindele nobuhlungu obungasoze baphela ukwazile ukudlala ngami impela
onjike lutali ngimthembile wangishiya stamba ngimthembile wangilahla switi sengithembele wahamba baby ngempela Wangijikela uthali ngimthembile Wangishiya stamba ngimthembile
Sibonge uNtungameli Nkomo obexoxa loqakathekisana inkomo kuWoza Friday. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk olulandelayo lapho esikhangela khona udaba lokukhethwa kwamalunga wesenetha webandla le-CCC abecele likaMnumzana Sengezo Tshabangu agoqela yena uMnumzana Tshabangu.
Nyembezi zami zenjabulo izolo namhlanje zajika zama
Singakehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ozithi ungunobhala jikelele we-CCC uMnumzana Sengezo Tshabangu uselulunga ledalele senethi ndawonye labanye abayisitshiya ngalombili ngemva kokuxotshisa kwakhe amalunga ayesekela uMnumzana Nelson Chamisa owagcina ekhalala i-CCC esithi isingenwe zimpehlane Ingcitshi ezichubungulayo zenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa esokuvumela amankampani kahulumende athile ukuthi angalandeli umthetho owe-Public Procurement and Disposal of Public Assets. Silu kibage lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzithola.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.